soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mfufu 2023 uPraxis Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Khonoko siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo usho kuvunyelwa ukuthi ukudla nolunye uncwadi lokufika ebantwini. Eqinisweni ukuthi ipi into embi kakhulu okwamanje besibona kathi abantwana abaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela nakwezinye indawo. So khonoko sikuthi into enhle kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo.
Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakale ezingena eGaza Strip namhlanje zithwele uncedo lokuphathisa abathinteke yikulwisana okukhona phakathi kwabe-Hamas lele-Israel.
Ukufunda ulimi lwe-Russia eZimbabwe yinto enhle kakhulu kanti vele besekuphuzile. Kulabantu bethu abaningi abafunda e-Russia kumbe abazafuna ukuyafunda e-Russia. Labo abe-Russia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe kuzakuba lula ukuthi sikhulume nabo.
Ele-Russia selisungule uhlelo lokufundisa uzulu waseZimbabwe ulimi lwalelo lizwe olwesi-Russian ekolishini ele-University of Zimbabwe. Izakamizi zezantsi emandebeleni sezikhuthaze uhulumende ukubana aphange azabele inhlanganyelo ukuze ziqale ukulima masinyane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakale ezingena eGaza Strip namhlanje zithwele uncedo lokudla, amanzi, imithi yokwelapha abalimeleyo lokunye. Izisebenzi zisebenzisa lezi zimota zisebenzisa umngcele owe-Rafah Crossing wase-Egypt. Ezinye izimota eziningi zibikwa bese zilensuku eziningi zilokhu zimelele ukuvunyelwa ukuchapha umngcele we-Rafah uyaphathisa abantu abedlula izigidi ezimbili abehlelwe kanye lokuthinteka luhlupho lokubanjaniselwa phakathi kokulwisana kwabe-Israel labeqembu lebutho ele-Hamas eGaza Strip ikakhulu abesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ibelethuba lokuxoxa lomnumzana Butler Tambo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe oke waba ngumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement eseZimbabwe.
Khonoko siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo usho kuvunyelwa ukuthi ukudla nolunye uncwedi lokufika ebantwini. Eqinisweni ukuthi ipi into embi kakhulu okwamanje besibona kathi abantwana abaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela nakwezinye indawo. So khonoko sikuthi into enhle kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo. Xa bengathola usizo bethole imithi, bethole ukudla, bethole nangempahla zokugqoka njengoba abaningi sebebhidlikelwe, sebephelelwe zimpilo zabo, sebephelelwe lokhu ade kubaphilisa. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi impi asonto esiyikhuthazayo noma kuyililiphi uhlangothi oluyiqalileyo kodwa yona impi ngebhidlisayo njalo yilethi ubuhle.
Sibona ke ukuthi khathesi sokukhululwe abanye ababili abayizizalwane ze-America umuntu lomntanakhe kungaba kuyekethisa kwempi leyi kumbe amacelo omabili asecabange ukuthi bayekethise.
Bacela amabili mina ngibona ngani into ekhona eqinisweni singathi ngonkani yabo yile qiniso elikhona. Lokhu ukuthi bayekelela abemelika yikuthi bona ngokwabo bayakwazi ukuthi imelika xa ingabuya ingenele esibili ngamandla kumpila le kungaba kubo. Khonokho thi sikwaziwe sonke ukuthi nje imelika izabuya ingencedisa i-Israyeli khonokho abengamazi into abayesabayo kakhulu. So ukwekela lokhu kwabantu laba abemelika yikuzama ukuthi bethi hayi melika asilwi lawe kodwa silwa le-Israyeli. So khonokho sikuthi yinto enhle. So osokufunakala yikuthi nje khonokho ukuthi imelika iya sivunyezwa ukuthi hayi usizo lufike ebantwini abayibo ababhidlikelwe ezimpilo zabo abayibo nje abasweleyo ngenxa yempila le esiqalile.
Ubona njani ukuthi vele limpi abanye bebesithi engxenye ingakhokhelela empini iWorld War 3?
Hayi ukuthi kungaze kuyefika khona le khatshana amboni. Impi akade siyesabela kakhulu mina ngombono wami yimpi le esezakala e-Ukraine le-Russia yathi ngani yethukelwa kakhulu ukuthi ingabe ingenelwe ngamanye amazwe kumbe i-Russia xa ingabuya icina ijika lawo esingathi ngama-nuclear bomb. Ngobokwamanje amazwe amaningi alezinduko zabo eziningi kakhulu othi angeke befuna ukungenela kule yimpi. Ngobokwamanje kathesi le e-Ukraine ibamba amazwe amaningi kakhulu othi nje bona ngokwabo bathwele nzima. So amboni kungani kungasifikisa kusibanga sona lesi.
Umnumzana Butler Tambo yingxenye ecubungula ezombusazwe owake waba ngumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement eseZimbabwe. Wasethuthela ke kwele Melika. Sicokela lapho ecingweni eseVirginia khona lapha eMelika. Ele Russia selisungule uhlelo lokufundisa uzulu waseZimbabwe ulimi lolo lizwe olwesiRussian ekolejini ele University of Zimbabwe eHarare njengendlela yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabantu abadabuka emazweni womabili. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezifundo olweRussian Open Learning Center lusungulwe okusemthethweni ekolitshini leUniversity of Zimbabwe ngomvulo odluleyo mhla ka 16 Mfumfu njalo kuzaqala linyanga. Umqondisi obona ngezifundo zekolitshini leli umnumzana Munyaradzi Madambi uthi ukufundwa kweRussian ekolitshini leli ukuhambelana lesifiso sikahulumende sokuhuga abamabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi babuye ukuzotshala imali eZimbabwe.
When we say as a nation we are open for business,
yikho nxa sithi ilizwe lethu livulekile ukuthi loba bani waselizweni liphi engabuya uzosungula ibhizinisi lakhe kwelakithi, kuqakathekile ukuthi sibe lolwazi lwendimi ezifana ne-Chinese, French, Portuguese, Russian, German nezinye.
Umnumzana Madambi wengeze esithi isiRussian sizafundwa kulandelwa iziqondiso ze-UZ ezigoqela ukubhadalwa kwezimali zezifundo ngabafundi bonke. Obona ngezokwethulwa kwemibiko esigodlweni sommeli weRussia eZimbabwe, umnumzana Igor Kuropiatnik uthi ukufundiswa kweRussian elizweni kuveza ukuqina kobudlelwane bamazwe womabili.
For the Zimbabwean students who want to study in Russia,
siyakwazi ukuthi sengeminyaka eminingi sitholisa izifundi zaseZimbabwe indawo zokuyafunda ezikolweni zaphezulu kweleRussia, ukuthi njalo osomabhizimusi abazancedakala ngoba leli thuba lokufundela iRussian ayisikho lezifundi kuphela, kodwa loba ngubani ongafuna konke lokhu kutshengisa ubungane obuqotho phakathi kweRussia leZimbabwe.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi ukuvulwa kohlangothi lwezifundo zeRussian eUniversity of Zimbabwe ukuveza eyinye yendlela zeRussia zokufuna ukuhuquluza umnotho weZimbabwe.
IRussia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla, kodwa kathesi masikhayele ngaphansi kaPresident uPutin iRussia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu. IBritain yadla yachiya, iChina sidlile okuzwayo yadlula, kanti iRussia la isifuna ukuzokudla kuthiwa amaChina. So ukuze ikwanise ukudla yona iRussia la kumele ukuthi abantu bezwe ulimi lwayo. Ma ingena konke emakhaya ikhuluma labantu labana bebesizwa ukuthi amaRussian athina afunani.
Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezobudlelwane bamazwe omhlaba njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Common Markets and Liberal Solutions, kavumelani logumbo.
Ukufunda ulimi lweRussia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele bese kuphuzile. Kulabantu bethu abaningi abafunda eRussia kumbe abazafuna ukuyafunda eRussia. Labo abeRussia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe kuzakuba lula ukuthi sikhulume labo. Hathi mina ngithi amazwe ethu wonke omabili azazuza izithelo uma nxa isiRussia sifundwa lapha eZimbabwe, sesikhulunywa eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Masimba Kuchera, uthi akaboni eZimbabwe lithola inzuzo ekhanyayo kulokhu kusebenzelana kwamazwe womabili.
Ngibona njengani iRussia yiyo ezathola okuningi lapha, ngoba siyakubona ukuthi amaRussian ayabuya lapha walama-investments amaningi. Njalo siyakunobandlululo okuningi kakhulu ukuthi amaZimbabweans uthi waye eRussia uthi wayesebenza khona ngale, angiboni ukuthi kuyaphuma. So iRussia yiyo ezathola okuningi lapha kuprogram le.
Lolu hlelo lwezifundo zeRussian lusungulwe e-UZ ngokusebenzelana lekholiji ele-Russian Biotechnological University imele ugatsha lwezemfundo kwele-Russia. Ele-Russia libikwa liqinisa inhlelo zalo zokutshala imali emisebenzini ehlukeneyo eZimbabwe egoqela eyezokwemba leminye. Ele-China yilo lamanye amazwe awaqala ukusungula uhlangothi lokufundwa kolimi lwaleli lizwe e-University of Zimbabwe ngomnyaka ka-2006, okwasolwa ngabaningi ngoba ilizwe leli lalisetheswa amacala okuhuquluza. Ezinye ingcwethi zokudlelana kwamazwe womhlaba zithi inyathelo elathathwa yi-China hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika yilo eselilandelwa ngele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izakhamizi zeMzantsi emandibeleni sezikhuthaze uhulumende ukubana aphange aziyabele inhlanyelo ukuze ziqale ukulima kusesemasinya. Lokhu kulandela ukuna kwezulu endaweni ezijeneyo zelesisabelo kuliviki. Izanuse zomumo umkhathi zisithi lesisabelo silakho ukuthola izulu elilingeneyo lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa ngincwethi kwezokulima sithi ukusewula kwezulu lokhu akutsho ukuthi uzulu usengaqala ukulima, iningi lezakhamizi kulesi sabelo lithi ngabe uhulumende uyaphanga ziphe inhlanyelo yohlelo lukagatshompo ukuze zingathiwa yisikhathi. Umnumzana Thembani Msewaswanda oyisakhamuzi seNtebe eKwanda South uthi ukuna kwezulu lokhu kuyabathokozisa.
Sikhangele lapha emfuleni bekungasela manzi, siyabonga uNkulunkulu usinikele amanzi. Ngibona inkampunzi izahluma, inkomo ziphile.
Iningi kulesi sabelo selile minyaka lingavuni lutho emasimini, osekuthiye iningi lingelanhlanyelo. Unkosikazi Maphalala Ngulube oyisakhamuzi esitezi eKwana North uthi babhekane le ndlala embi, njalo imali abayitholayo ayeneli ukuthi bathenge inhlanyelo.
Khathesi izulu selinile, so sesibhizi kakhulu, sigibha amagodi, sizama ukudinga inhlanyelo swakinkuba, kodwa inhlanyelo asikatholi, asilamali, njalo silambile. Silambile kakhulu, kuzasebenzela nzima silambile ngoba amadola ayaxhwela. Sicela uncedo.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Sibusisiwe Mpala esinye isakhamuzi esitezi othi bathwele amagabha avuzayo njengabomama basemaphandleni.
Izulu selinile, silungiselela ukulima, kodwa heyi asilanhlanyelo, silima nzima ngamagodi bakithi. Ngali asizwela nje liphungu lethu ikherekitha nje izosirurumila nxa sesilima. Siyacela bakithi lisincede la ngendlala, indlala inkulu bakithi, elisiphe nje singomama into okuthiwa yimali and asiyiboni. Siyayidinga nzima, size silale emagangeni sisemkuteni sidinga imali, kodwa siyayiswela.
Izakhamizi hlezi zikhala ngokuthi inhlanelo eyabiwa nguhulumende phansi kohlelo lukagatshompo yabhuza kufika ezandleni zabo okudala ukuthi bengatholi isivuno. Lokho kufakazwa ngumlimi walindawo unkosikazi Zane Lencube.
Inhlanyelo iyaphuza ukufika, ithole kuyikuthi lali izulu selizeladlula isikhathi sesihambile. Sinje singabomama abadlala emakhaya, singabomama abazidubekelayo, sila imali yokuthi singayithenga inhlanyelo ngoba kathesi inhlanyelo kayibambeki. Sesicela ukuncediswa kakhulu ngenhlanyelo. Kusese lesikhathi ukuthi lathi siwubambe umdaka njengegwanda lapha izulu lakhona itholakala kancane, ungavele udlulwe ngumdaka wakhona. Kutho ukuthi lanxa inhlanyelo sibuye liyabe ngasasincedi ngalutho ngomva kwesikhathi.
Inhlanyelo lesisindo samakilogram alitshumi i-10 kg ibiza amadola emelika angamatshumi amathathu lane, $31 ezitolo okuyimali nengizakhamize lithi kayitholakali imizamo yokuxoxisana lengcwethi ezokulima ezansi emandebeleni umnumzana mkhunjulelwa ndlovu yehlule ngoba ubengaphenduli imibuzo ayithunyezelwe enkundleni yokuxhumana umakhalekhukhwini eWhatsApp. Izulu line kakhulu kwezinye indawo kulesi sabelo lapho elikhukhule imigwaqo okudala ukuthi kube nzima ukuthi izimoto zihambe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni lapho esixoxala besifazane ngemisebenzi abayenzayo eyokuzithuthukisa lokunakekela izimuli zabo. Uhlelo Women's Forum.
Namhlanje sicubungula ukuthi abesifazana bangathuthukisa njani amabhizinisi abo ukuze bethole inzuzo ethe xaxa. Ilunga lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Violet Nxumalo, uchasisa ngemigoqo enqabela ukuthuthuka kwamabhizinisi.
Masikhangela ukuthi abantu baziyodihle ngoba i-employment ingekho elizweni, bathathelwa izimpahla, bayabotshwa, bayathathelwa konke abakuthengisayo phakathi kwemuzi la. Khona singathi ekuthengiseni lapha akula ndawo yokuthengiseni, wonke umuntu ugcwele lapho, ubeke okwakhe, omunye ubeke okwakhe laphana. Akubayilona ukuthi wafaka kuwawo ukuthi udlule nje ngoba wonke umuntu uzama ukuziphilisa endawo. Ukwezemali ekuthengi isa izinto zabo bekhululekile befesi bekwazi ukuthi lapha sikubhizinisi abengabi novalo lokuthi sizathathelwa sizayenzelwa lokhu nalokhu.
Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizimusi, unkosikazi Sihlile Gombo Wilkinson oyisizalwane seZimbabwe esihlala eBilithani. Uchasisa indlela imigoqo ekhulunywe ngunkosikazi Nxumalo engavikwa ngayo.
Into ekhona nani as an entrepreneur asisebenze khona lokhu ukuthi abantu bathi bathengisa impahla, kufanele uqale uzibuze ukuthi alright, ngifuna ukungena leli business lempahla, igoli yami ivele ingeyani. Abantu balama goals achiyeneyo, kulabantu abafuna ukuhambisa abantwana besikolo, ngifuna ukubhadala irenti, ngifuna ukuhambisa abantwana besikolo, ngifuna ukwenza lokho, ngifuna ukwenza lokho, and ngingawenelisa lokho kuyinto lokho kuzangenza ngibe ngumama onjani. Ngiyabe ngumama sibili lami obonakalayo ukuthiwa omama sukumanini, you know, that emotional being. Kufanele ube kwazi uyazi kundeni ukuzwisisa ukuthi into le uyenzelani. Bengahamba esikolo abantwana bami bazaba lama-chances angcono empilweni, izinto ezinjalo, angitho. So nxa usunayo igoli yakho le, so kufanele uyi-clarify ukuthi alright, so ngelanga kufanele ngize malini. So qalela lapho ukuthi alright, so ama-resources engilawo yini. Yikuplana lapho, awukaphumi ijumo kumbe ngibophele okuyi-500 kwami lokho, ngifuna ukuyawoda. Ufuna ukuyawoda izigqoko ezinja, ezabobani, ngubani. Nxa uvuka nje ucabanga ukuthi imakethi yami ngubani, ungaphongi uwoda izinto for everyone and anyone. Into ungayenza njalo, you don't know ukuthi umuntu ofunayo. Nxa kuyukuthi ngifuna ukuthengisela abantu bemahofisini, ngifuna ukuthengisela izigqoko zabantwana besikolo, ngifuna ukuthengisela everyone, ngifuna abantwana abancane, usuzabakwazi ukuthi i-target market yami ingaphi. Angithi, what are the possible obstacles engingaba lawo? Ngizahlangana lani ezangenza ukuthi i-business lami leli lingaphumeleli? Ngizahlangana lani ezayenza ukuthi abantwana bami begcine bengayi esikolo? Angithi, ngingathengisela nga amapolisa lawa aza ngihlupha nxa ngiyenga? So nxa eza ngihlupha, nxa kuwukuthi ngahamba laphana ku-5 avenue or ku-6 avenue kulobhe ngila street, ngingahamba lapha, ama-chances ami okuthi ngithathele ahayi. zilizi secha kuzi siya dingani ke manje nga kuyikuthi ahayi so kufanele ubone ukuthi oh okay laphana kule ndaba yamapolice laphana kule ndaba yokuthi imarket vele iseflooded kulezinye izinto okufanele sibezazi ukuthi we can't change it as an entrepreneur mina ngikhule ngifundiswe umama mami vele ube yihope ethengisa laphana phandle lokhu zeni kulobhengu lastreet siyo nto le ukuthi just because ngikhuluma ngise UK sengikhuluma into engayazi ngikhuluma into engiyazi lawe hlakanipha nxa ungena kubusiness kulezinto ongeza kuwari ngazo asingeza ke siwari nge-inflation inflation ikhona ichayile endabula lutho esingalwenza but thina we have to get better ngoba sifuna amabhizinisi ukuthi even lawo ukwazi ukuthi nxa ngikhula lapha ngikhula ngisiyanga
lowo nkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson ingcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizinisi esixoxelayo esebhilithani asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Ephuma ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande weStudio 7 yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seMatabeleland South umnumzana Thandeko Sintimkandla ungasitshela ukuthi umumo umi njani emaphandleni lapho ikakhulu nxa sikhangele izifuyo
umumo emaphandleni hayi mubi indawo eziningi ngobana lanxa uhamba nje uyabona lugwadula kulatsha namadlelo asekhathaza into azakuyibona izihlahla lazo zinswazi ezingelalutho singazi ngokuthonda kwaleli izulu lengxenye ezinye izihlahla eziyabomkampunzi lamaphaniko ngahluma izifuyo zidobhadobhe ngobana eqinisweni ilizwe lonke libe lugwadule amanzi kawasekho dala amalu uchana kade sasele emachibini mhlawumbe le madam lakomanye amadam ngokuchisa lokwade kukhona amanzi lana aphephukile sokusele udaka kuphela isimo sibi sibili kakhulu ngoba besizwa ukuthi kwezinye indawo inkomo vele sezisiwa ngingezwa ngapha kwena matshetsheni ukuthi inkomo sezisiwa sehluleka lokuthi bazihlinze sebephonguzi yekela nje sinjalo kumbe bazichise ngoba lenyama yakhona ezinye zicake kakhulu ziwiswa yikho ukucaka ngoba kulamadlelo kakulamanzi isimo sibi kodwa ke uNkulunkulu njengoba emuhle izikhathi zonke sibona lele elike lafefefefeza engxenye kungahlumahluma lezi eziseleyo zisinde ngisho izifuyo phela zizadobhadobha lubona amahlamvu laluhlaza lutshanyanyana obuza hluma kodwa kwakathi esisimo sibi
bona bakhona yini abadobhadobhayo emasimini lapho kumbe nxa kuyikuthi vele abatholanga umumo unjani ezindlini baphila njani abantu
okokudobha labadobhayo kambe umnyaka ususiyaphela kutsho ukuthi nxa babekhona abadobhadobhayo sokwaphela lakho engingazi mhlawumbe laba abalima ngokuthelezela sokwesithi ngama-irrigation schemes engxenye yibo abangabe beseselakho okuncinyane kodwa ke hhayi emzini yabantu lapha emakhaya indlala ibhahile ikuthi uNkulunkulu nje abantu kababulali isikhathi sinye ngayo indlala leyo abantu bayadobha lokhu lalokuyana babambe nje umoya eqinisweni ukuthi indlala sibili ikhona singaza ke sikuphike lokho ngoba lezitolo nxa impuphu ikhona ezitolo iyadula idula kunjalo nje abantu kabala mali ngoba ilizwe vele lona ngokwalo yileli zijombelele imisebenzi kayikho kulukhuni kanti labalaleli abantu baphila ngomusa wenkosi eqinisweni kungakhulunywa ukuthi kumbe kusolwane abantu baphila ngomusa wenkosi ngoba sibona lalokhu abantu udla ababekuphiwa ama-NGO le-welfare ungathi sokomile nje ungathi kakula lutho aluba nje sibuswa ngabantu abahlakaniphileyo bengakhulumeli ukukhuluma ngabe baqala manje bangene ezabelweni basindise imphefumulo kaNkulunkulu ngoba isimo sibi abantu abalalutho ngoba kabatholanga lutho
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South ekusixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Kwezemidlalo basoselethemba elokuba bangaphakamisa isiqoqo seligi abeqembu ele Highlanders loba nje bengena kumidlalo yalimpela viki bechiwa ngemiklomelo eyisikhombisa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni seCasola Gasoka Premier Soccer League elengezi Platinum Stars. Intotele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo phambilini komdlalo wakusasa abazawudlala leqembu leBulawayo Chiefs, umsekeli kamqeqetshiwe iqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe iqembu lakhe belidlala ibhola elinathisa amanzi emidlalweni yalo esanda kwedlula.
Unfortunately, azange sithole ama-results akhombisayo, but playing football, we did play good football, so we'll try and continue from where we left.
UJoel Luphahla nguye umqeqeshi wabagadli kuqembu leHighlanders njalo uthi kumele bafunde ukucobodisa amaqembu nxa bengavele baqale bona ukuhlohla.
Iligi ilokhu iqhubekela phambili njalo asikaphoseli ithawulo. Sisebenza kanzima ukuba sivale isikhala njalo silitholile ithuba elokwenza njalo ngolwesithathu kodwa sayekethisa umdlalo ususiyafika omlindi uyacina. Lapho esidlale khona labo abathole khona umbekwa kumele kube sifundo kithi phambili komdlalo wethu leBulawayo Chiefs ukuba kumele sihle sitshaye sibhuqe nxa ithuba likhona.
Iqembu leHighlanders lingena kuviki yamashumi amabili lathoba munye omncintiswano lule miklomelo engamashumi amane lesikhombisa 47 njalo lithiwa ngemiklomelo yesikhombisa liqembu elihlezi phezu kwengalane elenkezi Platinum Stars. Imidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBlack Rhinos libe ngutshikilobhanqa 1-1 leleChickenini ngaseBata. Iqembu leTriangle libe ngutshikilobhanqa 1-1 leleSimbabora ngase Kipo. Iqembu leFC Platinum leGreen Fuel lawa wabe ngutshikilo bhanqa 1-1 eMandava. Kuthi iqembu leRenters linqobe leSheshamu nge 1-0 ngaseNational Sports Stadium. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leManyika Diamonds lizadlala leLewange ngaseKipo. Iqembu leZPC Caribe lizadibana leLeDynamos ngaseNyamunga. Kuthi iqembu leCAPS United lizadlala leCranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lona lizancikilana leLeyada ngaseBaobab. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo. UJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. esikhathi sethu asavuma ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke, kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ebesilakho. Imota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibona ngalezingena eGaza Strip lapho kulempi eHamas le-Israel. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uProphetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.